Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku-27 kwenkwezi 2023 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Luqala kusasa uhlelo lokuthi abantu abazavota kukhetho lwalo nyaka bayihlola ukuthi amabizo abo akhona na kuluhlu lwe-voters roll.
Kuqakatheke kakhulu ngoba izethu nanzelele ukuthi amanye amabizo empophoma ebefanise kogucu ngale emashimpo province.
Izolo bekulikhefu lokunanza ilanga lokubunjwa kwenhlanganiso yomanyano wamazwe ezwekazi le-Africa ele-Africa Day. Kambe lisikhumbuzani leli langa?
Kodwa-ke khathesi sesibona i-new breed ye-leadership sokuyiklabhu nje yokuncedisana ukuthi bakapule babuse baze bafele ezihlalweni.
Ikhansili yakoBulawayo ithi amanzi azokuba evaliwe lamuhla kuleli dolobho njengalokhu okwenzakale kuThange kusukela ngehola lesithupha ekuseni kusiya kwelesine ntambama.
Emalangeni nje besongani kuyathembisa ukuthi ikhansili lisingani uyasinika amanzi especially ngesikhathi se-trade amanzi bengane aphuma kulalokho okusekusenzakala kathesi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamhlanje siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Luqala kusasa uhlelo lokuthi abantu abazavota kukhetho lwalonyaka bayihlola ukuthi amabizo abo akhona na kuluhlu lwe voters roll kanye lokuthi imininingwane yabo ibhaliwe kuhle yini. IZimbabwe Electoral Commission ithi kuqakathekile ukuba abantu bayihlola amagama abo ukuze kulungiswe okuyabe konakele nxa kukhona. Uhlelo lolu luqala kusasa luyegqitshwa mhla ka-31 ngeviki ezayo. Umuntu engekela uyahlola igama lakhe ulakho kwehluleka ukuvota nxa sokutholakala ngelanga lokhetho ukuthi kukhona okwanakeleyo kumbe igama lakhe alibhalwanga kuhle. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele esikhulumeli sebandla le-CCC kwaBulawayo umnumzana Swithan Chirowodza.
Kuqakatheke kakhulu ngoba izethu sinanzelele ukuthi amanye amabizo empophoma ebefanise kogucu ngale emashinko province. Amanye amabizo atholakala enkulumani, amanye atholakala koBulawayo South, namanye ama-constituency asemahadi. So uqakathekile ukuthi abantu bekhangele ngoba itshengise uZulu ukuthi yinhlanganiso ezimele engasetshenziswanga amabutho ezimbabwe. Izethu iyatshengisa kaningi ukuthi yona isebenza ngeZANU-PF. Abantu kumele balimuke lokho nxa sikhuluma sithandabuzi sikhuluma ejoyintezi ukuthi iZANU imisebenzi yayo hhayi iyasolisa. So kuqakathekile ukuthi abantu ma benganikezwa ithuba elokuthi bakhange bengathembele into bazibone ebulenjini. Siyazi thina ukuthi ungatshayi inombolo uthi wena *265#. Uzathola lokho uyakuthola utshengisa ukuthi kungabe kuyizinto ezitholakale ezethu. Kodwa kuqakathekile ukuthi umuntu akhangele iphepha lezethu ngabe siseshen ngoba okusebulenjini kungabe kushiyana nalokho okuvoters roll ezayo tshengiswa abantu kusukela mhlaka-27 Nkwenkwezi kusiyafika mhlaka-31 Nkwenkwezi. Kuqakathekile ukuthi abantu behambe bekhangele behlolisise yonke into, iminyaka yabo yokuzalwa, i-adresi abavota khona ngoba sesinanzelele kaningi-ningi ukuthi thatha amabizo lahla kwezindawo.
Nxa umuntu engasahambanga wayahlola imininingwane yakhe kwasokutholakala mzukwana okhetho ukuthi kukhona okungalotshwanga kuhle kuyahamba njani khona apho
kuya bese kungizima ukuthi ngicinde ngoba singaphosita abantu abebantengi emzibeni iseya kwenzakala khonapho ukuthi kwesinye isikhathi batshele ukuthi mangiceleni kumbe bewutshele ukuthi igama lakho litholakala ngaphi itholakala emayadi wena uhlala ngale sishiya kweluvele okuzakwenza ukuthi umuntu kwesinye isikhathi enganelisi ukuthi ayivote abantu bengiukhangela izakwenza ukuthi abantu abaningi behluleke ukuvota
uchilo ekuqaliseni ukuthi amabizo abanye ayehanjiswe kwezinye indawo lapho abangatholakali khona likubone njani lokho njengoba uhlelo lokuhlola ivoters roll lungakavulo
nje besibesa statistics register ku itiliano eka nyakatinstance athi sethi khangela khona ezikhathi amabizo abona ukuthi amanyama amabizo ebengahanjiswanga endlela ikho lapho esabona khona ukuthi ngabe kulo bugqibi
lo ke ngumnumzana Swithan Chirohodza isikhulumeli sebandla lesi-CC koBulawayo obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote lenkulu
Asambeni madoda siyovota
Izolo bekulikhefu lokunanza ilanga lokubunjwa kwenhlanganiso yomanyano wamazwe ezwekazi le-Africa ele-Africa Day umanyano we-African Union wona owawuthiwa Organization of African Union wasungulwa ngomnyaka ka-1963 ngenjongo yokuthi abensundu bazicandele ikusasa yabo bekhululekile njalo bebambene. Ngesizwe amazwi esiwathunyelwe ngumphathintambo weziphathelane le-devolution unkosikazi Judith Ncube ngosuku lwalolu olubelukhona izolo.
Salibonani. Bulawayo mhle salibonani Zimbabwe salibonani maAfrika mahle ngiyalibingelela mina ngingumama Mancube Minister of State for Provincial Affairs and Devolution ngithanda ukuthi ngethi kini silenjabulo enkulu sibe lenjabulo enkulu ngosuku lwanamhla suku lokuqhakathekileyo olokunanza iAfrika isithi Happy Africa Day esikuloyisayo ukubana sinanzelela amazwi esiwaphiwa ibukhokheli amazwi esawaphiwa ngabakhokheli abahambe phambili ngokunanzelela ukuqakatheka kokuthi sibambane njengama-Afrika kuhle ukuthi silunanzele olusuku njalo njalo sihlaleni phansi sikhumbuzane sinanzelele ukuthi singaqinisana kanjani ukuthi sibambane sibe nyandayinye Divided we shall all perish, but united we can stand. Thank you so much. Nyabonga. Libelo sukoluhle.
Alathi siyabonga. Lo ke ngumphathintambo weziphathelane le-devolution unkosikazi Judith Ncube. Kusenjalo ibandla lesisi lithi ilanga le-Africa Day liqhakathekile kakhulu nxa kungakhangelwa imbali yalo lokuthi labo inhlanganiso le yabunjelwani kodwa inkinga ngababusi balezinsuku abangasalandeli indikimba yokubunjwa kwalenhlanganiso. Akesizwe umsekeli wesikhulumelisa leli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Sicela ukuthi iAfrika ibuyele emuva inanzelele ukuthi obaba oyesalase obaba Kwame Nkrumah obanda onyerere ojomo Kenyatta Dr. Kaunda labanye abathile bathi gwaqa bahlala phansi bakubona ukuthi iAfrika ayifanele ibe le unity of purpose bahlala bakhanda ama founding principles injongo yeAfrican continent bancedisa kakhulu ngoba abantu babecindezelwe ngama Spanish ama Germans ngama English ngama Portuguese ngama French labanye abathile siyanakana ngo 1844 abamhlophe bahlala eBerlin bazipha izindawo zokuya dinga imali lokuyasebenza bathatha iAfrika bayikolonizer siyabonga amaqhawe amaningi akho nasalala sikalale ngokuthula. Kodwa ke khathesi sesibona inew breed ye leadership sokuyi club nje yokuncedisana ukuthi bakapule babuse bazibafelezi ezihlalweni. Nama elections abawenzayo ngokuprotecta labo ababusayo ngesikhathi sweneso. Yikho libona isikhathi esiningi sokusiba lama creditors siyahlupheka khathesi lizwe jikelele ele Sudan lithwele nzima. Abantu beAfrika bafundi ukuthi ukubusa ngentonga akuphi intuthuko. Ngalokho sithi thina umzekeliso omkhulu kuseZimbabwe lapho abantu ababuse since 1980 kodwa inotho lokhisiwa imfundo lokhisiwa abantu lokhibe sheli izinto ezicakadikileyo empilweni njengesibhedlela kodwa lizabona ukuthi namhlanje umongameli walapha eZimbabwe ubaba uMnangagwa uyavakatsha nje eEgypt ukhuluma amazwi amnandi kodwa abantu bayamthayela izandla bengazi ukuthi kulabantu ababolele emajeli abangalamacala kodwa iphinde ikhuphe abanye abantu ababamba uganyava ama-rapist umuntu osebenze 4 months ekhutshwa ngenye bathi bazabavuthela bona babantu. Sithi thina siyalithanda leli ilanga njalo siyalihlonipha kodwa siphanjaniswa ngababusayo ngoba sokungani yiclub yama old boys ukuthi bazabusa njani bethatha imali bezihambisa emas eshisalendi lezinye indawo. Ngalokho mahlabe Zulu sithi iZimbabwe ifuna abathungameli abaqotho abazalandela izimiso ze-African Union njengokubunja kwayo. Sithi ezinhle indaba sizinhle kodwa kathesi zimbi abantu bahlala bethobelene bangathi gwaqa angazi ukuthi kuzazalwane. Hayi, siyabonga mahlabe Zulu, inanzelele ukuthi i-leadership enhle iletha i-economy engcono. Siyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda. Ikhansili yakobulawayo ithi amanzi azokuba evaliwe lamuhla kuleli dolobho njengalokhu okwenzakale kuthange kusukela ngehola lesithupha ekuseni kusiya kwelesine ntambama ngoba kulungiswa izitishi ezisencema leFenhill okuzaphazamisa ukusebenza kwempompi zamanzi. Umabhalani walikansila umnumzana Christopher Dube uthi lokhu kuza kwenzakala endaweni zonke zaleli dolobho ngaphandle kwenziki yalo lemafemu. Njalo uthi umanisipala uyaxolisa kuzakhamizi ngalokhu ngoba engasoze enelise ukuzithwalela amanzi ngenkonxa zamabhawuza njengenhlala yenza ngalesi sikhathi. Ukuze sizwe ukuthi zakhamizi kuziphatha njani lokhu, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Nkomazana ongumabhalane obona ngenhlelo zamanzi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association yena yona esanda ukuhlangana lecouncil ngodaba lokusilela kwamanzi kudolobho lakoBulawayo.
Njengezakhamizi sesingani sesihlala sesihlezi simangele ukuthi kanti kwenzakalani. Emalangeni nje besongani kuyathembisa ukuthi city council ibisingani yasinika amanzi especially ngesikhathi se-trade fair amanzi bengani aphuma lanxa kwamanye amalanga bengaphumi amanzi kodwa bengani abuya ukungconywana kulalokho okusekusenzakala kathesi. Amanzi sibili hayi sebengani futhi beqalisa ukwenza into yabo yena leyana okuyirashona okweviki kumbeni amaviki amabili abantu bengatholi amanzi. Angikwazi ukuthi kwenziwa kwini ukhansini. Vele abaningi bezakhamizi mina njengami bahlala bona bekhansini bengithumela amanotisi okuthi amanzi namhla iliphi lokuthi elingekho. Lokhu abakukhulumayo ukuthi betshela izakhamizi ukuthi amanzi abe ngikho namhla lokusasa. Vele amanzi awakho. Abantu bathola nzima amanzi kukhansini lapho. Angikwazi ukuthi kuhamba njani. Sacabanga sikhuluma futhi ngokuthi bona becouncil sikhisa balomhlangano icouncil ezakhamuzi esithiwo laphana sikhuluma ngokuthi kanti council sibabuza kuthini kanti amanzi bavuma besithi amanzi akhona sidla khona ukuthi angasilasta ingcayibhosi umnyaka wonke kodwa inkinga babelayo yokuthi izesa iyo ebacitshela amagesi khona ngalapho kusuka khona amanzi iyobuya ngapho ageziswa khona. Nanku phela izisa kwaphuma statements ukuthi izesa ayisena kucitsha sebeza exemptwa ema ukucitshelwa amagates. Siyamangala siyadana njalo ukuthi kanti manje ipo amanzi akhona engasabuyi malanga wonke. Kutheni njoba amagitsi khona njoba yibo ababekhala ngawo.
Ukucitshwa kwamanzi lokhu kuphethe njani izakhamizi, njalo abanye bekhonana ngokuthi sebebhalelwe incwadi zokuthi bengacitshelwa la manzi nxa bengabhadalanga?
Ukhuma iqiniso qiniso, asikwazi ukuthi amabhili lawo, I mean, izincwadi zona ezibazinikelana abantu navela amanzi akhona engabuyi isuku zonke engabuyi kwezindawo ahlala sifinyanga amanzi engabuyanga. Pho amaphepha lawa banikelana abantu bona bekwazi ukuthi amanzi awakho ezindlini. Njalo siyakwazi ukuthi khona i-billing system yabo ayisiyo e-up to date. I-billing system yabo laba bathatha amamithi ezindlini asibaboni thina, zake sibabone babuya nje qoqo nxa kulezinye indawo lapho babuya khona, but thina sikwazi singababoni abantu bona abathatha ama-water meter readers. So siyadanisa sokuthi council sebe sisithembele ukuthi khona izesa njengoba sikwazi ukukhulu ntshona lezesa ukuthi amanzi asena amagesi kasena kucitshwa amanzi sokumele abe khona throughout nje uthembisa wabo ukuthi khona amanzi i-percentage yona leyana babekhuluma ngawo ukuthi emadamu kule 15% bakutsho ukuthi khona azalasta up to next rain season. Sama ukuthi amanzi avala avula lokuthi izinto ezifika khona ngalezilungiswayo encima efenile kati kufane okuyikoko okubangela ukuthi khona abantu izakamizi zingathola amanzi khona ema-industry amanzi atholakala e-town i-CBD amanzi atholakala, kati iwaphi amapayipi yona angela ayihlukana la la abantu abathola amanzi i-CBD lelokuzeni leli mamayini lema-industry kuyayizempi amanzi every time, kati thina abantu siswela njani? Yithi esibhatala amanzi and ungakhangela futhi nabo esikhuluma ngabo abazemtwa yibo abalezikrekati ezikwereti ezinkulu kakhulu kodwa amanzi bathola 30. Ye, sakwazi ukuthi ngama-industry sakwazi ukuthi se-CBD, but laba ababhadalayo imali ukuthini la kumele bathole amanzi ngesikhathi esifaneleyo.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Nkomazana unobhala obona ngenhlelo zamanzi kunhlelo ye-Progressive Residents Association obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Okwa manje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi sokwanele umnyaka isidumbu somsekeli webandla le-CCC unkosazana Moblessing Alice lokhe singakangcwatshwa. Imuli yakhe ibikwa isithi kayisoze imngcwabe nxa igqwetha lakhe uJob Sikhala engakhululwanga ejele lababulala u-Ali bengajeziswanga. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi ukuhlaziya iziqa zomthetho ozagqumekwa kwezokhetho i-Electoral Amendment Act kuzaqhubeka ngeviki ezayo ngemva kokuba amalunga edale ehluleke ukuvumelana ikakhulu ngokuthi incwadi yokuchayela i-driver's license ivunyelwe na ukuvotisa. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani kustudio? Yeah, igama ngovukaniso. Konapha ngisekhezi. Zobuhlungu kakhulu abantu bekhezi, abantu bemathebeleleni. Akelekile, shiyanani lezane. Shiyanani lezane, yazi liyasiphambanisa. Lasiphambanisa nabantu bemathebeleleni. Alikwazi ukuthi izane yasihlukumeza kanjani. Shiyanani lezane. Ikhona iparty yeMthwakazi Republic. Akelivotele layo. Thola ama-seats, ingene eParliament, ingene kuCouncil. President lizabona. Selingafaka debate. The better dev of the mass. Chianan lezanyen lezanyen. Ya sivisela emufa. Alibuon wati velisana isense lot. Kamalami mufu gani zuru nga pinda fut. Agesu fotele ni mtagazi. Tole amasisi parlament. Matevele lenda itole amasisi ayayi velila wakudala. Salo nkoma. Ikola sisa kaisa konu kulmizi. Mwakume matevele nkume. Ndia wamtagazi sugela ekweru. Uzefiga uchache le. Usugele pekri. Uzefiga uzambe. zezi le yindawo yakomthakaza sitholeni ama-seats ethu nge-party yethu eyi-1 akhona lokho okwenzakalayo kuvoxavoxa uhlanganisa into zonke alekelekele mani nanto bemathebelendi zanu ikihambele le ethola ama-seats kiyo akhona ngapha komthakazi lizwe likamthakazi silinanzeleleni shiyananda ezani izana liphume kuyona leyo indawo engiqambulela
yebo studio 7 yebo studio 7 siyabonga i-continued reporting elisenzela yona siyabonga kakhulu ungashini engathi iziphofu ngolwazi ngoba heyi esikutshelwayo kuleli lizwe unzima kakhulu nxa ulazi iqiniso ye ngikhathazekile kakhulu ngikhathazwa indaba yezinto zakithi lezi ezenzakalayo ukuthi ama-prize ngabantu abafuna ukutshintsha umbuso khona bese kuyukuthi ngiyabazi labantu mina abathengisa imali beyikhweza abanye bakhona abathandele izikhava zikapresident angazi ukuthi kuyabe kusithoni khonapho nxa kuthiwa ngabantu abafuna ukutshintsha umbuso bona beyibo abathi basupport upresident beyibo abathengisa imali abakhweza izinto ngendlela engayisiyo ogawuli labo lokubesekelana lakho bengakhuluma iqiniso akuyadanisa ukwenzakala kuleli lizwe lakithi kungelani iqiniso yokuthi ilizwe liyehlule kukhokheleka engabadala balikhokheleka ngakunanzela bakukhokhele okukhulumayo umfana wakokhohlwayo labayithwali ngiyabonga
sibingelele emsakazweni siyabonga kakhulu ngomsebenzi ongaka sibingelele abalaleli bomsakazo ekuyadumaza kakhulu ukubona abantu bezanu PF sezumathanda ezweni lakithi ukuthi umnankagwa nje ubesesonto isonto lamapostori ubone kufanele ukuthi akhiphe wonke amapostori asejele ukuthi enzeni kanandaba ekhohlwa ekwazi ukuthi ongarivume basejele labo lobusikhala la bafowethu bamarabhinga lalitho even olulodwa olunxane abalwenzile lokuphula umthetho kodwa yena mayeza akhiphe umuntu onamacala angangalawo okhiphe laba abantu bakhe ngoba bayamsupporta ngesonto labo lamapostori kaboni ngani ukuthi ukhombisa ukuthi ilizwe leli lwaliselalo ithemba okuthi noma abantu bezanu bezijethu bafuna ukuthi babuye babuse futhi enye i-5 term ukuthi liyobeselikuphi lelo lizwe lelo so mina nje sami isifiso isokuthi amazimbabwe nonke ebebonile ukuthi akumelanga sibe sisanga ukuthi ungumshona ungumvendo ungumhlangano yini lokuthi noma uwawungwezanu lawo ingqondo ibuye manje ukuthi ilizwe leli kumele likhululwe libe yilizwe lawo uzaziqhenya ngalo kusasa liphathwe ngabantu abanengqondo ukuthi kubotshwa umuntu olecala umuntu ongalacala kabotshwa ukwenzela ukuthi sibambisane singamazimbabweni sikhiphe ihlazo elikhona ezizweni zonke ma ungumzimbabweni wherever you go ukuthi abantu bezimbabwe abaningi aba-asapoti izanu nje amapostoro nalawo akhitshwe ngumnanga kwejele abakwazi ukuhamba baye kwamanye amazwe bebone behlakani bebevula ingqondo bebone ukuthi ma ukhuluma ukuthi ungumzimbabweni ukwelinye ilizwe kwakuphatha kanjani abantu phathwa njengohlanya into engacabangiyo ngala ngqondo ababe uzobona la emzantsi afrika kumbe bebotswana kumbe bebritain befika bekhuluma bangamapostoro ezimbabwe khona bezabona ukuthi kumele bevote bekhiphe ihlazo elizano ukuze ethi libe lesiphunzi njengamazimbabwe amazimbabwe naye ekhethweni wonke ngokukwatela ukuthi ilizwe lelo livuswe emaqandeni ngokuthi sitshintsheni sifakeni uhulumende oza sifake isithunzi lesizotha singamazimbabwe siyabonga
hello studio 7 sanibonani njani ngiyabingelela lanami lingifakile ndoko ngilekelela phezu kwale into le abayishoyo le kubana uhulumende wethu lo wasezimbabwe unochuku unenhliziyo embi ngale into yakhe ayenzileyo le yokukhipha abantu abadlengulayo abantu abayenza amacala amabi omkhulu laba ababonisa ukuthi akunakuhlonipha kulokungcola ngiyakhona angisoli noma engabe into le ayenzile angithi la ivele uhamba ngazo zonke lezi ndlela zokungcola laye ngomunye futhi oke wathinteke ekudlenguleni so abantu bengamangali okunye mayikhipha abantu abadlengulayo ngoba yisame WhatsApp group uyehlulwa ukukhipha abantu abazabalazayo abazama ukulwela inkululeko i-freedom yabantu ekhipha nalabantu laba abadlengulayo emajele hhayi lokhu kuyadanisa lokhu kuphathwa inkokheli kanje ngiyasho ngiyagcizelela ngithi hhayi asikayitholi inkokheli thina inkokheli zethu ngezingcwele ezithinteke ekubulaleni ekudlenguleni ebuseleni
studio 7 linjani basakazi bethu abahlenyani bingelela okhulumayo ngumpande ePlumtree ngibuhlungu kakhulu ngendaba eyenzakala ebhoda yethu emayitengwe ibuhlungu kakhulu ibhoda esazakhela yona kodwa manje seyi-operator sekusiyabuya abanye abantu abavela khatshana khonale kumpumalanga emashonaland khonala sekuyiba sebebusa ebhoda yakithi kubuhlungu kakhulu lokho kube kuyangami ngabe kulenye into engayenziwa ngoba uyathi usahleli mhlawumbe usemva kwesihlahla uyazikhulula uthole isosha selimeceleni kwakho sekufanele ukuthi likubuze i-passport emayitengwe endaweni yakithi ebambanzi ibuhlungu kakhulu le nto le sengathi kungaba lo mzamo ongenziwa kahle kahle ngicele bengifisa ngesami isifiso ngathi uchief uyani lo chief mathema ngoba yiwo amadoda engiwabona akhona emathebeleleni kube kuyangami mpela bekuzo ke basinikwe nje ithuba lokuthi amajaha asetsholosho la aseplumthi sike sehlangana phakathi kumazamo nyama emfuleni kuye kube khona enye into esiyikhulumayo le mdina zethu zenezi ezimbili mhlawumbe kukhona okunye esingakulungisa ngalolu damu ngoba akusayensi ngendlela abantu asebegcwele ngakhona emathebelele ndibesenzisa yonke into akusayensi
injenjani linjani basakazi be-Studio 7 olibingelelayo unkosi umfana kaDlamini osuke endaweni yasenkayi ngingatshoni ngichitha isikhathi ngihlale phezu kodaba ngithi kanti wayi laba abantu ababusayo bengake bephume bededela abanye kambe sho unyaka engu-43 bebusa bebulala ilizwe kutshuthe hamba babona ithi bayabulala lokhu kuphela sikwenzileyo kufana lokukhupha umuntu ade echemele ibhrugu sesifaka umuntu ohudele ibhrugu kambe sho akuyangisa kanganani ukuthi uyathi wena ungeniswa ukhandela ukuthi ulungise nxa ulisaphu sikhandela ukuthi wena ufike uhlohle wena ufike utshaye on goal wenze ngcono kulo muntu ade phakathi abona lokhu yikuyangisa khathesi nxaya sukuthenga lamafremethini abezizini emamiliyoni onke lapho abona nje kusweka ingqondo ibusela kulokuthi bethathe imali ebenika abantu sifona abantu bestrugga ngesikhathi se-COVID bezidlela imali kuze besithengizele amamaski eyiwo abakhupha ayithengisa khathesi ngabathatha imali ebencedisa abantu kulokuthona besenza into ezingelamsebenzi khathesi abantu they are struggling elizweni akulalutho kodwa bakubhekile bona bayadlulela basutha le abona nje okunye okuyizinto vele kufuna ingqondo vele ilizwe leli kahle kahle selifuna ukuthi ngalibuswa ngumuntu omfana omncane uthamisa ngakangena kasibuse ilizwe sifona labantu intanga sikhambeni sike siyevota okuningi bethu sesifuke sikhuphe umgulukuqule emkhulu special vele umuntu athiye wona ilizweni akengenalo urobani laba abantu abasuke behlala eplazini vela sebephelwe ngumphamo
Studio 7 hayi bengicela mani sike sikhulumeni noNhlanhla Mahlangu lo waseFrancis Town siyakucela Nhlanhla Mahlangu yazi we are worried as a nation sibhizi kuzama ukucutshungula indaba yaseZimbabwe sonke sisesigangele nje sinje sizama ukucubungula usizo ukuthi iZimbabwe iway forward singaya kanjani wena nje usiphiwe ubhizi nje ngolokhu ubulisana nefamily yakho ubhizi lokhu ukukhuluma ngeenkukhu zakini ukhuluma nangonyawuthi nidle kahle malumami banibani ukukhuluma ngefamily yakho sicela ukusinikeza ichance nje sike sikhona ukukhuluma izinto eziaffecta as a nation lezi zokubulisana nefamily yakho sizozibona uma sesilithathile ilizwe ndoda siyakucela ndoda siyakucela sizama ukuthi usinikeze ichance ukuthi kuye kukhulunywe sibonisane ukuthi siya kanjani phambili siyabona
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umphathi ntambo wele Ukraine obona ngezobudlelwano lamanye amazwe usekhuthaze amazwe awezwekazi le-Afrika ukuthi asekele ilizwe lakhe elisempini lele-Russia. Amazwe amaningi awezwekazi le-Afrika athi awafuni kusekela uhlangothi kulimpi. Ukulwisana kwele Sudan kuqhubekele phambili izolo amabutho ekhanya esephula isivumelwano sokumisa impi yokwesikhatshana i-ceasefire. Umkhokheli webandla eliphikisayo wakwele Senegal umnumzana Ousmane Sonko owetheswa icala lokudlwengula uthi uzakhokhela ukubhikitsha okuzenziwa lapho esiyathoniswa icala alilandulayo lamuhla.
Yo, styling on the look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still queen. From the deck, but I stay clean and I know the hate that I stayed in. For 4 years, man, I laid low. Need somebody get a chance to blow. I got the lamanja, bad and cash on and jang on bobo. But look, but I'm a king, but I'm telling you. What in the mina, what in the bogot? What in the mina, but what's on my tongue? Shish, that give me solo. I don't know, I'm telling you. I'm going to put on a bottle and I'm going to put on a cock. I'm going to put on a little bit of a pull up a cock. I'm going to put on a little bit of a cock. I'm going to put on a little bit of a cock. I'm going to put on a little bit of a cock. As well as the end up, double boss, the level is high, and one of the summer particular bamba. Every time we speak, I tell my lesson, and I got the hustle, the master, the passion, and brother is cussing and testing, the special rapping, your cussing, and sagas abandoned. You're gonna lose it. Fung over my mom and move it. Hand your tools, the belly back cooks, hey. When I step in the boat, oh my god, you're from across. I'm not the kind that you wanna cross. When I go, my come a predator, found me a bury and force to carry across. I'll divide you into two like Moses, I'm a ruthless goddess. Father, forgive me, I have sinned. Got on my hands, I've been killing them since.
I am getting back, man.
Abeke bengimele ingoma ka awakhiwe isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Luqala kusasa uhlelo lokuthi abantu abazavota kukhetho lwalonyaka bayehlola ukuthi amabizo abo akhona na. Izolo bekulikhefu lokunanza ilanga lokubunjwa kwenhlanganiso yomanyano wamazwe ezwekazi le-Africa ele-Africa Day. Ikhansile yakwaBulawayo ithi amanzi aza kuba evaliwe lamuhla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olifisela impelasonto elithukela igama nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni.